Izakhamizi eziningi zithi bezibhekane lendubo eziningi lomnyaka ukwedlula embalwa edluleyo ezigoqela indlala kanye lokuswelakala kwamanzi. Ngalokho zithi sezilinde ukuthi lomnyaka ufike komlindi uyacina zibone umnyaka omutsha ukuthoziphatheleni. Unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi sebokole insiza uDumangoye belaleziko lonyaka.
Umnyaka ka-2023 kube ngumnyaka olukhulu kakhulu ezimpilweni zethu. Bekungela kudla, silendlala emangalisayo, sesiswela la izifuyo, lathi sesiswela lokuthi sidleni, sesilimile ngezulu lona leli linileyo, sikhangelele ukuthi kumbe khona esiza kuthola. Kodwa uhlupho yilona lolu ukuthi indlala yilokhu ikhona. Okokuthi sikhangelele ukuthi nga siyathola usizo uhulumende asini ukudla sisalinde lokhu esikulimileyo.
La mazwi asekelwe ngesinye isakhamuzi esitezi eGwana North, uMnumzana Zwelithini Gabula.
Umnyaka ka-2023 ube ngumnyaka okade uhlukuluza izakhamizi kakhulu esabelweni sakithi, ngoba izulu belingananga umnyaka owandulelwe 2023 kwasokusitsho ukuthi abantu abazuzanga kudla emasimini. Kwasokusithi-ke lamanzi, amanzi aswelakala sibili sibi sokuthi bona abantu bazuze basebenzise empilweni yansuku zonke. Lokhu kwasokuhlukuluza futhi lezifuyo. Amanzi abeswelakala phose impilo yabantu bebetshona ilanga lonke abantu bedinga amanzi.
Unkosikazi Siphathiswa Wenkalo esilikwe eGwana North uDobunzima ababhekane labo lomnyaka bebukuzinga laphezulu.
Siphathe kubi kakhulu, intengo yempahla ibikhwela njalo nje, imali ngapha singayitholi. Kwazothi lapho ususiyaphela umnyaka, izulu laphuza ukuna, safelwa futhi izifuyo okuyizo esikhangelele ukuthi ibhenki yethu. Sonakalelwe kakhulu izifuyo, lanxa izulu libuyile lifike sokukubi kakhulu kithi lapha eMandebeleni.
Uqhubeke ethi ufisa ukuba ngabo uhulumende uyazama ukulungisisa ezinye zendubo ababhekane lazo ikakhulu emaphandleni.
Uhulumende angangenela sisize ngokusilungisela imigwaqo, lokukhangela ngezingozi lezi ezisemgwaqweni, lokwehlisa intengo yempahla ezitolo, lokuthi sithole imali eqondileyo esingakwazi ukuyisebenzisa.
Kusenjalo lanxa iningi lithakazelela ukubona kwezulu kuleviki, izakhamizi zebhewula sekule matobo bezikhale ezimathonsi ngekhisimusi ngemva kokuba besilisa ababili bethethwa ngumfula osimukwe eSewula. Izidumbu zababili laba zitholakele. Izanuse zomumo mkhathi zikhuthaza uZulu ukuthi engalinga chaphe imfula egcweleyo. Izulu belisina mihla ngemihla endaweni ezijiyeneyo zelizwe kusukela ngosuku lwekhisimusi. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.